Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utano nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-24 Ntulikazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi akumangalisi ukuqeqebuka kwamalunga ibandla le-MDCT esiya kubandla le-ZANU-PF.
Sakubona kudala 2-3 years ago ukuthi ibandla le-MDCT lidlelana le-ZANU.
Kodwa owayesikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube uthi okubangele ukuthi baye kubandla le-ZANU-PF inhlelo zaleli bandla ezilokuhlakanipha.
Angila nje ngitsho inhloni, angila kuzisola, ngithabe kakhulu, ngizizwa ngilokuthula ekuthini ngisengingene ebandleni lokuthi nxa ngifaka amandla ami, nxa ngifaka imbono yami, izancedisa ukuthi sakhe isizwe.
Abesigaba seMathebeleland bakhala ukuthi umthetho wePatriotic Act uzabe nqabela ukukhuluma ngodaba lweGugurahundi.
Patriotic Bill isitshela ukuthi singamtshela umnangagwa wothi ungumbulali wabulala abantu bakithi. I-Patriotic Bill isitshela ukuthi singakhuluma ukuthi eBinga abantu belokho behamba more than 50 kilometers to access medical facility, to access educational facility.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla le-CCC lithi akumangalisi ukuqeqebuka kwamalunga ibandla le-MDCT esiya kubandla le-ZANU-PF ngoba bekuvele kulobufakazi balokhu. Kodwa umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora uthi yena labanye bakhe abalokhu besebandleni leli abasoze baye kubandla le-ZANU-PF. UMonzora wethesa icala amalunga ibandla lakhe aseqeqebukile umlando wokufumbathiswa libandla le-ZANU-PF. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasmanda utshele iStudio 7 ukuthi bavele bakubona ukuthi leli bandla lilobudlelwano le-ZANU-PF ngesikhathi baze basiwe emthethwandaba lapho abathathelwa impahla yonke ebalisa izakhiwo lezimota zaphiwa umnumzana Douglas Monzora lebandla lakhe.
Kona pana baqala khona ukuye entolongweni enkantolo besiya kuthi ibandla le-MDC Alliance ngelabo. Selisa kubona sibili ukuthi hhayi abakhulumi nge-constitutionalism, bazikhulumela ngokuthi bafuna ukubhidliza ibandla labantu kwenzela ukuthi ZANU ibuse laphakade. Namhlanje asimangali ukubona uspokesperson we-MDCT Alliance ubaba Witness Dube sehlamuka esiya ku-ZANU-PF. Lokho kutshengisa mhlophe ukuthi izinto ezivele bazifaka bazihlela kahle kancane kancane bayabe lokhu begabha behlambuka besiya ku-ZANU-PF. Iviki ephelileyo sizwe ukuthi ama-MP angu-10 e-MDCT sejoyine ZANU, sathi sikubonile. Namhla sesibona isikhulumi sesizwe ubaba Witness Dube laye sihlambukile sesiya uZANU. Lokho kukhombisa ukuthi mahlabezulu ngitsho lo mongameli wayo i-MDCT ubaba uDouglas Monzora, labanye abe-National Executive nabe-Standing Committee, labanye abazimeleyo esingathi ngama-ordinary members, bonke bazahlamuka, bonke bayeguqama bayekhotha mathe e-ZANU-PF. UMonzora sabona kudala ukuthi izenzo zakhe zazikhombisa ukuthi uyadiliza ama-opposition ngoba avelisini imbali yakhe lapho vela khona kugachikwa kiwe namhlanje uma isikhulumi sakhe sesihlumukile saya ku ZANU-PF ukukhombisa mhlophe ukuthi iluhlelo lwe MDCT ngisikhoba ti transition yokuthi kancane kancane ukuphela komnyaka lizabona iningi sikukhona ngale intshelo baba laye ubaba uMonzora upresident lizambona laye sehlumukile sephiwa isikhundla ku ZANU-PF ikho-ke abantu abahlale bezimisele ukuthi ZANU iyafaka abanye abantu abathi infrustration kwenzela ukuthi badilize ngaphakathi iyabelwe bangaphakathi sesibabonile bakhona abanye ku-triple-C kodwa hayi siyabaqaba ngenxa yokuthi ukubona kanye ikona kabili yikho babelokhu bekhala besithi sifuna ama-structure enu sifuna ama-structure enu ibe befuna khonoku ukuthi bangene njengempehlane baqalise ukudiliza imigoqo bengaphakathi hayi ukubona kanye ikona kabili asihlaleni sikhangele sivula amehlo sivula indlebe nengqondo ngoba konke lokhu bayakuzama ngitsho lamanje usisisisi siyabona abakubhalayo kukhanya ngani ngabantu besisisisi bona bezinhloli zikamonzora leZANU-PF hayi kodwa okungapheli kuyahlola kuyaphela konke lokhu abakwenzayo qiniso ngomhlaka 23 August lizaphuma kahle ngoba vele singabanqobi siyabona
Lathi siyabonga uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Njengoba i-Studio 7 ingasekeli hlangothi siphinde saxoxa loMnumzana Witness Dube yena othi kuningi okwabangela ukuthi aye kubandla le-ZANU-PF. Uthi wabona ukuthi leli bandla seliguqukile aliselabudlwangudlwangu njalo lilenhlelo ezinhle ezijonge ukuthuthukisa impilo kaZulu.
Nxa ungumuntu usendimeni kumbe sithu sempini uyabuhlola isitha sakho ukuthi singumuntu onjani sikuhlasela ngaziphi izikhali siyisima kanjani ubuthakathaka baso yikuyini lapho esiqine khona kungapi ukwenzela ukuthi kwanise ukusinqoba kodwa ekuhloleni kwami iZANU-PF ngisizofika namuhla ngikubonile sobala ukuthi kusukela ngesikhathi singena ku Government of National Unity iZANU-PF yathatha isikhathi sayo ukuthi ifunde ukuthi i-opposition isebenza njani. Engicabanga ukuthi mhlawumbe into eyayenzakala abantu babo sebengama-security ama-minister ethu sebehamba lapha emaralini sebesenzani. So iZANU-PF ngokubona kwami okwamanje kumabandla wonke awezepolitiki eZimbabwe yiyo elohlelo olusobala olokuthi ilizwe linga phi njalo kumele liye ngapi okunjengokuthi yilo lo divandla elilohlelo oluvela ebantwini ama policies isihambile thina sivela ku MDC kona ngale rallyini akuzange kube lomsindo akuzange sethuselwe asizange nje sizizwe ngathi silahlekile kodwa ngeke namhlanje nginje ngiyelugqoba i rallyini ye CCC ngingabulawa ngakafiki lokufika owe CCC ngeke ayelugqoba ku MDC angabulawa lokufika engakafiki lokufika so ubusubona ukuthi inhlambu zonke lezane sasize saba kuzani izano siyazilahla ama bachela wana yalahla i-opposition yadobha yikho esikwenza akusela okuthiwa yi-tolerance ukuyamukelana ukuthi abantu bachiyene imbono kunjenje namhlanje wonke umuntu ukhuluma ngokuthi indaba ngingahambanga ku-CCC ngabe ngithe mphuma kuzano ngaya ku-CCC kanti ukhetho lomuntu eZimbabwe lulukhetho olukhululekileyo owesithathu izano nxa kuyikuthi seyatshintsha njalo sizitshintshile isifuna ukuthi ibe libandlela lethi nguquko njalo eliko inkululeko njalo elikwazi ukuthi kuleke uchone emuntwini ngisho khona ukuthi isifuna ngempela endukuyabonakala impawu zakho naziyabonakala ukuthi isifuna ukuthi tshintshilizwe libe lilizwe elihle ebantwini balo ekunjengokukhona okwesikubona kwabanye abazwe abantu abakulande kupho South Africa kubo bani ba endungakhangela esikhatini esiningi abantu beZimbabwe bahlonyisiwe ukuthi bazisebenze ungakhangela khona ukuba kuthola bezisebenza iningi lakhona belingeke likuthola ngabe belisebenza ema industry amakhiwa so ama industry yebo kumele avule uhulumeni usebenza ngakho konke khona ukuthi akwenze kodwa uyabona ukuthi kukhona izanu PF esikuvulile inxa isithi open for business okwenza ukuthi abantu bakithi bakwanise ukuthi bazisebenzele so angila nje ngitsho inhloni angilabo zisola ngithabe kakhulu ngizizwa ngilokuthula ekuthini ngisengingene ebandleni lokuthi nxa ngifaka amandla ami nxa ngifaka imbono yami izancedisa ukuthi sakhe isizwe angikho ebandleni elisebenzisa abantu nje ukuthi bavote bese usithi nxa sokuvotiwe nxa sokumbela abantu omansipala basebenze sebeqalisa ukuthi asikwanisi ukusebenza i-government ngwezano nxa umuntu engu-MP sokumele asebenze kasabonakali 5 years iziyephela bakubonile abantu khonoko kakhulu ngama-representatives ethu ku-opposition ukuthi yena kulungele kwelakhe icele abe la mavoti abantu bayebuya le mali ye-political funding bazidlele bona lezi muli zabo.
Alo ke ngumnumzana Witness Dube oyisikhulumeli sebandla le-MDCT esekuzana uPF okwamanje ubekhuluma icingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje imikhankaso yokhetho isikuzinga eliphezulu kumabandla wonke. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uqhubekele phambili izolo ekhankasela ukhetho oluzayo. Ube sesigabeni sesibomvu emzingwane esabelweni seMathebeleland kulandela imhlangano ayenze loZulu ebulilima ngolwesihlanu. Intatheli izindaba iStudio 7 uEzra Chisa Sibanda ubekhonale wasethulela udaba olulandelayo.
Uthamsa utshele abalandeli bebandlaleli ukuthi bavotele inguquko. Ubatshele ukuthi ibandlaleli Triple C lizanqoba kukhetho oluzayo.
Ifuna ukuthi hayi emzingwane, we want change konapho emzingwane.
Yeah.
We want to support iTriple C.
Yeah.
Umazi ukuthi iTriple C is the part of the future, is the next government in this country.
Yeah. Yeah.
Across the country in Isibelonke, what Gwalisa? Ukuthi hayi uJaya got Gwalisa in Isibelonke.
Ekhuluma ngentuthuko ezabelene uChamisa utshele uZulu obethe gwaqa esibomvu ukuthi uhulumende wakhe uzanika izabelo amandla. Utshele inkulungwane lenkulungwane zabantu ukuthi iZANU-PF ikhuluma amanga uma isithi uhulumende we-Triple C uzabisela umhlabathi kwabamhlophe. UChamisa uthele ngamanga aluhlaza tshoko.
Uja uzangena uzathatha umhlabathi wonke uzanika umhlabathi abantu bayavela outside amakhiwa bayathela amanga. Umfana uzangena uzakunika ama-title deeds. Umfana uzakunika umhlabathi wena. You say when you are on the land you must not be removed by government.
Kusenjalo ibandla leZANU-PF lalo liphatheka kumkhankaso okhetho oluzayo. Ezigabeni eziningi zelizwe lemadolobheni amalunga edala lePolitbureau elebandla leZANU aphume ijume encelisa ukukhankasa. Omunye wabo ngumnumzana Chinga Dube.
Namhlanje siyakampena mina ngilapha eNkulumane noProfessor Mthuli. Into eziqakatheke ngayo ukuthi inkunzi iyaziwa ngamadoli ayo. Sesiwabonile amadoli kamdala, so siyabe sikhumbuza abantu nje ukuthi hey, siyabona into asezenzile, siyabukeka, siyaphambili.
Kolunye udaba ibandla leZaphu likhala ngokuvinjwa ngamapholisa ukwenza imihlano yalo yokukhankasela ukhetho olukhulu oluzayo. Umnumzana Sibangalizwe Nkomo, umkhokeli weZaphu, uthi amapholisa avimbe umhlangano wabo emaphisa izolo.
Kuyadanisa kakhulu ukuthi amapholisa akhanya ayathatha uhlangothi nxa besenza izinto zomthetho. bayakhetha ibandla abangalisupporta. Sesibonile ukuthi amapholisa kukhanya ama lebandla elibusayo elezano. Sicela ukuthi sinikwe amathuba alinganayo xa sokubuya kwezokukhankasela umbuso weZimbabwe. Xa izano isikupanic mode iyaqala ukwenza izinto zodlame ngesiNdebele sithe ongapheliyo kuyahlola.
Amapholisa ekheza alile ukutshela iStudio 7 ukuthi avimbelene umhlangano weZap izolo. Ngimela iStudio 7 amathelen South Province igama lamu Ezra Jesus Banda.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa usexayise inkampani elungisa imigwaqo eBitumen World ukuthi iyelungisisa umgwaqo ovela koBulawayo siya eFolosi. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi uAkim Sibanda oweCholocho ubotshiwe ngemva kokutshaya umkakhe ngentambo yegetsi waze wambulala. USibanda ubesethe samkake icala lokuthandana lomzukulu wakhe. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 ngibingelela abantu Studio 7 linjani ukuphila okufuze sifocus ngakho thina njengamaZimbabwe ilizwe leli liphakathi kwengxaki abantu bezanu PF bayibulele iZimbabwe kufuze sikunanzelele khonoko for 40 something years and uzathola ukuthi kwakhona kufile yonke into kwafa yonke into ifile phezu kwalokho babulala labantu abathize babulala for abangala macala abanye babotshiwe khathi so jobs khala basemajele xa usiyavota kufuze ukunanzelele khonoko okufaka ngondweni yakho ukuthi kwakhona abantu bafile ojobs khala basemajele. Thina sizisebenze eZimbabwe lapha siyahlupheka sikholiswa amabhondi. Ibhondi ifana lo muntu okholisa amathings akuthenga iludo na ufika emashopu nje awuthenga nikisa ungeke uthenge yona even inkukhu awuyithenge ebhondi kodwa imali eholwayo and uzabona ukuthi kusiyaphela nje ama-elections lawo lani ma-civil servants liza kubona ukuthi ndiyabuyela back to imali enaye engathenga amathings yeneyo yathenga yona inkukhu yafuna ukuthola ukuthi uyasebenza but inkukhu awungeke ukwazi ukuyithenga. So kulobunzima obuthize ufuza abantu bekunanzelele khonokho nazelele sibili mhlaka 23 August wonke umuntu akufaka engqondweni yakhe ukuthi kulo sikhalo sejele kulelizwe selifile kulabehlulekile izani yehluleke izama ama gold coins yazamani yazamani konke lokho imizamo ephelele emoyeni nje yokuzinceda yokuzinotisa mbani okwabona igold coin elupani kumbe echolojo kumbe even khona lo plant akula gold coin okwabonakala ngeharare kuphela kolabantu bona bezikhulwe basutha kuphela. So ufuze ukuthi likunanzele khona kubantu bezimbabwe likubone faka icela nokunye lokho njengalanga ngalancedo sifokusene kuzibangula meva siqedeni ngalokhu lolohlupho olukhona siye sikhiphela abantu baphume sifakene umfana nangu khona siqedeni ngohlupho lolukhona lwezani izani sihlupha abantu. Siyabonga ukukhuluma ngoSibanda.
Sanibonani basakaza nabalaleli bakaStudio 7. Mina bengicela ukugqugquzela amabandla nje aphikisayo abotshanisa umqondisi moyo eyosibangelizwe impoko ukuthi ibhora likumnangakwa umuntu obuza amakwe umnangakwa ngayo yonke indlela. Sina nje ngabe singabambana sibe imbumba sichase yena uChamisa sale sithatha ibhora lifake kuyuChamisa sibone ukuthi yena uza kuba njani njokwena lo umnyango obunye lokhu sasesi kubona ngoba uyawubona lo mthetho osayinisiweyo lo nomthetho lo usalele ubhalelwe wona ama-opposition and azabulawa vele injongo yabakhuzanga umuntu ephikiselele yayibizwe ukuthi ephikise umnangapho awu umuntu abangayiyo lo. So ibhora asilaziyeni nje kuphela ukuthi isezandleni zikamnangapho. So akamakwe kuphuzela abalandeli ukuthi bamvotele uChamisa sikhiphe lo mbuso wezanu usukumeze for 43 years
Asikhangela futhi ngani ngiyabonga abasakazi be-Studio 7 ukuma phambili kwenu. Ngiqala ukubingelela bonke abasakazi be-Studio 7. Ngiyathaba kakhulu uhlelo lwenu leyangani luyancedisa lapha lalapha. Ikakhulu mina ngikhuluma kakhulu nge-generation encane. Ngakhuluma izolo lapha kathi i-generation encane especially yini Mathebelenda angikwazi ukubeni ukuthi abala sikolo. Abantu abasekuncaba bafunda kodwa babefundile abanye baphuma. Ngibona ngani abafunga waka 1980 baphuma baloku bephandle ngale njengoba la i-South Africa singani iye ngane yabafakana ama-conditions especially Mathebelenda engane yabafakana ama-conditions ama-Zimbabweans bayaxotshwa asakwazi khona singenza njani even though ama-political parties ze-campaigner here and there it's not powerful besinge labanye abakhampaigner abezaphu kube labanye abakhampaigner abe-CCC abezanup f those people ngani abalaleli abantwana abalaleli yonke imeseji yangkhona bathi bona abantu laba they're just using them. Sicela-ke kubasakazi be-Studio 7 nabalaleli be-Studio 7 ingcedise lapho ukuthi khona abantwana ngokuthwani baphiwa liphi icebo. Siyabonga especially khona le emashonaland emiglans emathaven south emathaven north baphiwa liphi icebo ukuthi babone ukuthi khona kuyini okusayo. Siyabonga.
Yeah, Studio 7 basakazi bethu abahle kunye nabalaleli niyaphila kodwa ya besicela ke lisibuzele lapho kubaba uGawula ukuthi ngoba nithi abantu be-CCC bachana bona bodwa so lowo-ke odu okunye ochidiza umhlangano we-CCC edubula phezulu energy mtholding ngwaliphi bandla ngwaliphi angithi yena uthi abantu be-CCC bachana bodwa yena lowo odubule phezulu ngwaliphi bandla and mina ngithi umthetho okuba udlala indima ababoshwe aboshwe lo muntu ngoba ugangile akahloniphi udelela isizwe ngithi kuyaboshwa zwile indaba ezimnandi laphana bathi CCC ngathi hamba phambili makalitshona ikhuba malitshona ikhuba lapho izanike iphume nemikhuba yayo le mibi lesikhathele ngayo ayiphume bathi yengcindezi ayiphume ayiphume ayiphuma siyibambeni maqhawa siyibambeni sibambeni ngemkhuleko phuma uhlazo sikipheni uhlazo
mbingelele emkhudleni ningabe litshona njani basakazi hayi siyezwa uWitness Dube sebalekile laye wagijima wazithela kuZANU-PF kodwa savela sabona nje into yabo labomonzora ukuthi bakhuza zilele ayikho into yabo leyana yavela sayibona nje ukuthi laphana ayikho into ekhona achithwe lamanzi ayikho le nkukhu le nangu Witness Dube ude bekhuluma into efunwa libandla ebengazikhulumeli yena manje siyamuzwa sekhuluma kuZANU-PF kambe lokho okukhulumayo sokuphuma enhliziyweni yakho yini kumbe lakho futhi lakho sokukhuluma into oyitshelweyo ukuthi uyikhulume hayi hambe ekukapula Witness Dube lawe khona ngale ngoba empeleni uma ube ungumuntu othanda inguquko amboni ukuthi ungagijima uyezithela khona lapho osuzithele khona kodwa-ke hhayi kungasenani hamba lawe ekapula khona ngale mhlawumbe lawe siza kubona sulesiso esikhulu ngoba empeleni hayi kwethu sile loko kukuzwa mpela sungosukhuluma kanje hayi abantu ungabathembishe
Studio 7 litshona njani badala litshona njani hayi thina siyatshona ungena ehlelweni into emangalisayo kupresident wezimbabwe nxa ekhulume esithi yena afuni kube lo dlame ezimbabwe nxa after mavotes yena kunguye oqalisa i-violence ngabalandeli bakhe angazi ukuthi ukhuza bani umuntu oqase ngoba ezimbabwe kulokuthula abaqalisa umsindo yiZANU-PF enza umsindo udlame elizweni lapho ebesesitshela into engayisi ezama ukuzikhukhumeza ngokutheni iZANU yenza kanti iZANU kayiyenzi kahle yiyelo dlame yiyebulala abantu yiyebopha abantu yenza koko ongafunwa ngabantu layo lo Witness Dube osuka kumonzora hayi sesiswele okokwenza ulamanga iZANU-PF ayila ntuthuko ngitsho even encane xa vele ususele okokwenza yena kayengena kuZANU yakhe le alandele ukuthi akhethi kuyayingena angatshona ekhuluma amanga amanga ama-aswafune thina uthi utshela abantu amanga umntwana yena seyehlulelwe sesiswele lapha njengaya khona kuphela kazihlalele ezane kuZANU yakhe khona ngala buyele ekudlale ezanu iZANU ayilayo nto enhle ngitsho lakulazivuse kuZANU abantu bayahlupheka kuZANU babopha abantu bangamasela bayinto yonke nje balibulela ilizwe lezimbabwe ngenxa yayo yeZANU kuphela so yena kahambe ehlala kuZANU yakhe le hayi ake losiqambela amanga lapha thina ukuthi izani iright right kwenzani. Ngiyabonga ukukhuluma ngosibanda ngkole Butswana.
Studio 7 siyazibingelela abasakazi bonke indabalaleli inhlekiso yelendododa abantu balidube ilebi ku-MTC esibaleke yaku kuzando esifika nje sikhuluma izitori eziningi eziningi kakhulu. Uma sesithi izano iyazihlula isizama ukuthi ilungise izinto ngendlela e-right, ayikho le nto. Udube engathi efuna nje ukuzicelela isihlalo kuzano ebese khuluma into ezingekhoyo. Ngiyamuzwa mina tibe ukukhuluma khona uzama ukungena odinga amangena njani indlela zokungena kuzano. Okubwenza khona ukuthi ahle kahle shuthi ipolitiki yona kahle kahle akalikho iqiniso, alikho iqiniso kule nto le. Asho Dube
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Abesigaba seMathebeleland bakhala ngokuthi umthetho we-Patriotic Act uzabe nqabela ukukhuluma ngodaba lwegugurawundi. Ingcwethi kwezomthetho zithi umthetho lo awucaci kakuhle okuzabangela ukuthi uhulumende awusebenzise ngendlela ayabe eyifuna njengomthetho owenqabela abantu ukuthi babuthane. Sixoxe lesakhamuzi seBhinga umnumzana Mudenda Chilumbo osaphethe isikhundla sikamgcini isihlalo wabatsha kubandla le-MRP ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Palumba Chris Gande, siyabonga kakhulu. Ya, kulobunzima osobukhona elizwe leZimbabwe. That's why lisizwa thina abantu beMathebeleland siloko sikhalo. This country is a country of class. We are demanding for a classless society. I-patriotic bill esayinwe ngumnangagwa abayibiza besithi Criminal Law Codification Reform Amendment Bill, which was signed ukuthi ube ngumthetho ngumnangagwa. Thina ezabantu beMathebeleland is a blow to us. Yikuganga kukahulumeni. I-patriotic bill asiyiboni irelevant ngoba kulama outstanding issue afana nalokuthi kulabantu ababulawayo ngegugurawundi ababulawa ngumnangagwa lomgabelo Sydney Sekanamaya, le army which was not part of the conventional army, i-50th brigade. So nxa udubo lolu lungakasolvu kusayinwa njani i-patriotic bill? Because i-patriotic bill isitshela ukuthi singamtshela umnangagwa ukuthi ungumbulali wabulala abantu bakithi. I-patriotic bill isitshela ukuthi singakhuluma ukuthi eBhinga abantu belokho behamba more than 50 kilometers to access medical facility, to access educational facility, to access anything for public consumption. So kulicala yini ukumtshela ukuthi abantu beBhinga bayadubeka lanxa bengiyibo abapheka ogetsi, lanxa beyibo abapheka inhlanzi zonke ezidliwayo elizwe, lanxa kuyibo abanikazi betourism, lanxa kuyibo abanikazi bewildlife, but they are wailing in poverty. So i-patriotic bill ithi yona singamtsheli khonoko umnanga, singamtshela khonoko uyasibopha ama 20 years in prison. But in a nutshell, thina njengabantu besithongeni abesivendeni amakhalanga wonke iMathebeleland about 13 tribes sithi hayi kayengezelela amatshita, asoze siyekele ukumtshela ukuganga kwakhe ngoba inotho ngeyethu le abayithathayo, amabhoda ngawethu, ugetsi ngowethu, i-national park ngeyethu, igugurawundi nguyowayenzayo. Asoze siyekele ukumtshela ukuthi ungumbulali wabulala abantu bakhe. So kayenze i-patriotic bill at the same time iyo engezela ama-prison cells. Ngiyabonga.
Manje ngokubona kwenu akula yini ezinye indlela elingakhalaza ngazo ezifana lokuthi kukhulu onywe laba mela izigaba edale lephalamende?
Siyabonga baba Chris Gunn. Indlela i-option esikhona kuphela kathi esingiyoko ngoba siyakwazi ukuthi ama opposition party who are representing people e parliament, this parliament ezaphela kathi gabala the political power, gabala political will bet over anjengalawa. Ndisakhumbula ngo-December babolekwa ama 40,000 across the political divide ukuthi vele ama bills lawa aphaswa bekhona. Instead they were supposed to educate people on how they rise up against the draconian law, but they partaked and ama bills now are passed. Kwa pass ama bills amaningi bona they've been enabling Douglas Mons ave triple C they'd been enabling. But in there tina esila yokupela the option enkulu ufunakala political action. We need to demonstrate siuya lumteto law United Nations lamanye ama political board but abekwazi ukuthi no ama draconian laws are not entertained in any democratic society. Loko kabo MP and the like is a wastage of time because they don't know what they are representing. Baripoti ba represent abantu abawazi. That's why libona siloko sikhala ukuthi amanye ama political parties now they no longer have the zeal to liberate people but actually to fulfill politics of personal aggrandizement against the will of the people. Akulanda ntabanga i debate over the issue ama MPs akona wonka file bakhangelela ukudinga izimali kuphela. That's why libona kula ma double candidate akubo triple C yikudinga nje izimali nomsebenzi not ukuthi becaphisa abantu. These are the things ezenza ukuthi abantu becaphe but bona they are not cognizant of that. So only way you have a political action in form of a demonstration ama demonstrations angapheli i uprising, that's the only way to go.
Lo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo isakhamuzi sebhinga njalo usaphethe isikhundla sikamgcini isihlalo wabatsha kubandla le-MRP. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla le-CCC lithi akumangalisi ukuqeqebuka kwamalunga ebandla le-MDCT esiya kubandla le-ZANU-PF. Kodwa wayesikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube uthi okubangele ukuthi baye kubandla le-ZANU-PF yinhlelo zaleli bandla ezilohlonzi. Abesigaba seMathebeleland bakhala ukuthi umthetho we-Patriotic Act uzabe nqabela ukukhuluma ngodaba lwe-Gugurahundi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo ngu-Chris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past 7 ntambama.